Ekuningi lokhu asiyenelisi ngoba imali yakhona yiyo kayikho. Singakwanisa ukuthenga amabhuku engaphezu ngoba amabhuku akhona abe funeka baningi. So ukuthi ukwanise abantwana ngabe bathathu bakwanise ukuthi bathengele bekusecondary. Hayi, imali yakhona yeyidinga ukungaselayo. Siye sancishele iproject esesendlokisi laphana. Ade besincedise nge-school fees, ade besikhiphele. La ma-inform ade besizamele ukuthi besithengele. Amabhuku hayi kade sizibonele. Kodwa kuba lesikhathi ababhalisa kudala, ababhalise kathesi. Abangene kathesi ngoba bavele lesikhathi wayefunda kwenye indawo wasebuya ngapha. Hayi, kufuze ukhiphe imali. Imali yakhona yisiba nzima ukuthi uyikhiphe. Ayitholakali kuhle. Le nyaka ledlala khona inkulu kakhulu ukuthi uzokukwanise lokhu kuba nzima. Abantu abesebefunda nzima kumbeni omunye besesima sesekele ukufunda ngenxa yokuswelakala kwayo imali.
Inhlanganiso ebelincedisa ibakhetha njani abadinga uncedo?
Babehamba ngesikolo ngathi bathi daluka lakhona apha eprimary eGandangula. Kodwa kulabanye abangangenanga khona, abanye bakubhimu, abanye bakuprojekt yonaleyo. Iba ngathi bathola mbijani. Kodwa abanye laba hhayi babhadalela kuya ngesikhathi kungaphuma umnyeso uthatha umnyeso engeniswa kwamfana kuhamba njalo. Amabhuku amapenseli ayisazibonela lokhuyana.
Libhadala malini kulo se-secondary lalo se-primary?
Imali ebhadala ngakade ye-secondary iku-$50. Lo se-primary ukhipha umntwana wami $10.
Ziseduze na izikolo abahambe imango emide?
Umango mude ngokuba nxa besuka lapho esecondary yabe ehamba umango ngathi bathi kuyi-7 kilometers. Hayi, kungumango.
Bona ababalisi babafica bekhona ezikolo na?
Babathiwa bekhona ukuthi kathesi kunje. So abakakhona bebuya kathesi. Kolapha ngikhuluma ngikhe khadi ngelesili inkomo sinhla ngekhaya sokungihamba lenkomo.